Soku isika tisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngolesine mhla ka 17 ngcwabakazi 2017 ngo Chris Gande.
Lo ntungameli inkomo
endabeni zethu lamhlanje.
We will do what is needed to ensure
that wenza konke okufunekayo okuza kwenza ukuba ajeziswe. Sikhangelele ukuthi kusiyaphela inyanga ezintathu esethonisisiwe kumbe esethathelwe amanyathelo.
Amagqwetha amela untombazana owatshaywa ngunkosikazi Grace Mugabe kwele South Africa athi unkosikazi Mugabe wazama ukumbhadala ukuze engahambisi lolu daba emthethwandaba kodwa wona athi afuna abotshwe.
That is why Botswana is a strong advocate of the International Criminal Court.
Kulokhu okuningi okwenzakalayo emhlabeni, yikho njengeBotswana sisekela idale le-ICC. Mhlawumbe i-ICC kumele icabange ukuba ledale lokuthonisa amakhosikazi abomongameli ahamba echaya abantu kazana.
Umongameli Ian Khama okwele Botswana uhlekisa uZulu lapho ekhuluma ngonkosikazi Grace Mugabe.
Udaba lukankosikazi Grace Mugabe soludale inkulumo phezu kwendlela yokondla abantwana.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7.
Amagqwetha amela untombazana wakwele South Africa othi watshaywa ngunkosikazi Grace Mugabe ngemva kokumthola elamadodana akhe kwenye ihotela kwele South Africa athi izithunywa zikankosikazi Mugabe zalanda luntombazana zizama ukumbhadala ukuze engasi lolu daba emthethwandaba. Kodwa amagqwetha la angamalunga enhlanganiso ye-AfriForum athi afuna unkosikazi Mugabe abotshwe lolu daba luthonisiswe emthethwandaba. Konke lokhu kwenzakala umongameli Robert Mugabe ekwele South Africa emhlanganweni we-SADC. Laye unkosikazi Grace Mugabe lokhe ekhonale kwele South Africa. Kuviga uBenedict Nhlapho.
Lo ngumdumo wendizamchina ye-Zimbabwe uBoeing 767 ngesikhathi ifika egcikeni lendizamchina eWaterkloof Air Force Base eSouth Africa izolo ntambama ithwele umongameli Mugabe labanye abedlula amajuma amane. Umongameli Mugabe wakhangelela ukufika kwele South Africa ngolwesihlanu esize emhlanganweni we-SADC kodwa ugcine efika masinyane kuzohlenga umkakhe obhekane lokubotshwa ngamapholisa. Owesifazane wakwele South Africa uGabriela Angels uvulele unkosikazi Grace Mugabe icala ngemva kokumtshaya wavuleka induma ekhanda ngesikhathi emtholele abantu abakhe uRobert Jr. noBelamine ehoteleni abahlala kuyo eJohannesburg. Umama kaGabriela unkosazana Debbie Angels utshaya phansi ngentonga esithi ufuna unkosikazi Mugabe ayivalelwe ijele ngesihluku asenze umntanakhe.
Make no mistake, I am very, very furious.
Ithukuthele kakhulu kakhulu. Aluba bengisenelisa ukumbamba ngezami izandla lezi unkosikazi Mugabe, ngiqedelane laye, bengizakwenza lokhu. Khathesi lolu daba ngilutshiya ezandleni zamapholisa.
Kodwa ugatsha lubona ngobudlelwano beSouth Africa lamanye amazwe luthi seluthole isicelo kuhulumende weZimbabwe ukuthi unkosikazi Grace Mugabe avikelwe phansi kwesivumelwano seziphathamandla zikahulumende ezethekelela amanye amazwe ngepasipoti ethi zimele uhulumende. Kodwa ke siphathamandla sebandla le-Democratic Alliance umnumzana Stevens Mokgalapa uthi unkosikazi Mugabe akekho phansi kwalesi sivikelo.
She got in on a normal passport.
Ungene elizweni isebenzisa ipasipoti esetshenziswa ngumuntu wonke hatshi le alayo evikela abathunywe nguhulumende. Ngalokho akekho phansi kwalesi sivikelo. Bekuvele kufanele ahle abotshwe ngemva kokudala leli cala. Amapholisa aluphathe buchapha loludaba seluze ludala ingxabano phakathi kwamazwe omabili.
kusenjalo inhlanganiso elwela amalungelo eAfriForum elegqwetha elaziwa kakhulu kwele South Africa uNumzana Herinel itshela bezindaba namhlanje ukuthi isibhalele uhulumende weSouth Africa imcebisa ukuthi akukho emthethweni ukupha unkosikazi Grace Mugabe isivikelo leso kodwa kufanele abotshwe ayimiswa emthethwandaba. Unele ukuthi unkosikazi Mugabe angaphiwa isivikelo bazagijima besemthethwandaba ukuyasikhipha leso sivikelo ukuze abotshwe.
We will do what is needed to ensure
that kwenza konke okufunekayo okuzakwenza ukuba ajeziswe. Sikhangelele ukuthi kusiyaphela inyanga ezintathu esethonisisiwe kumbe esethathelwe amanyathelo.
Sekulokwesabela ukuthi uhulumende uzakwekela unkosikazi Mugabe aphume elizweni okuzakwenza ukuthi loba esebuya abuye sisebenzisa ipassport elomvikela wabamele uhulumende okuzenza ukuthi angasabotshwa. Kodwa umphathintambo ogatsha lwezamapholisa uMnumzana Fikile Mbalula uthi ngeke ayendawo uhulumende aze atsho ukuthi kwenziweni ngaye.
So in this particular instance we had already put
bese kukudala siqaphile emngceleni ukuze angaphumi elizweni. Bese kukudala siqaphile emngceleni ukuze angaphumi elizweni. Sekuvaliwe emingceleni. Iziphathamandla zemingceleni sezitsheliwe ukuthi angaphumi kanti laye akusimuntu okhombisa ukuthi uzabaleka.
I-AfriForum layo ithi izenza konke kwenelisayo ukuthi angaphumi elizweni engamiswanga emthethwandaba ngaleli cala kodwa nxa engaphuma loba nini la azangena khona kuleli uzavalelwa ayethonisiswa. Mele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa nginguBenedict Nhlapho.
Siyabonga Nhlapho. Lokhu sikudaba lunye. Umongameli Ian Khama okwele Botswana uhlekise abantu lapho ekhuluma ngonkosikazi Grace Mugabe esithi mhlawumbe sesifikile isikhathi sokuthi inhlanganiso ethonisa amacala adalwa inkokheli eye International Criminal Court ibumbe idale lamakhosikazi abomongameli abachaya abantu kazana. Intatheli zindaba eStudio 7 uMartin Ngwenya usethulela lolu daba eseBotswana.
Ekhuluma emhlanganweni wokulondolozwa kwelungelo loluntu obwe umele ungenelwe inkokheli yeTibet uDalai Lama lamuhla eGaborone, umongameli Ian Khama uthe iBotswana ilenkolo ngomsebenzi owenziwa yi-International Criminal Court i-ICC. Uqhubeke ethi kuningi okwenzakalayo emhlabeni jikelele kuhlukuluzwa abantu mahlayana ethi mhlawumbe inhlanganiso efana le-ICC kumele icabange ukufaka idale lamakhosikazi abongameli ahamba echaya abantu kazana.
Kulokuzwe okuningi okwenzakalayo emhlabeni yikho njengeBotswana sisekela idale le-ICC. Mhlawumbe i-ICC kumele icabange ukuba le dale lokuthonisa amakhosikazi abomongameli ahamba echaya abantu kazana.
Lokhu bekumgceke uthi umongameli Khama ukhuluma ebhekise kunkosikazi Grace Mugabe owetheswa umlando wokubhula kabuhlungu enye intombazana kwele South Africa ayithola ilabantu abakhe abangabafana endaweni yeSandton. Omunye weZimbabwe oseHaburoni olandela lolu daba uDumi Ncube uthi uma unkosikazi Mugabe watshaya lo ntombazana kulihlazo.
Njengomuntu omdala njalo futhi ungu-first lady welizwe ungumuntu ohloniphekayo diplomat mboni ngathi into yenziwe nguGrace. It was shameful kuyayangisa akwenziwa njalo nxa umuntu omdala uyakhuza abantwana kuhle lokho asekwenzile nje ukukhanya kuyinto eluhlazo abazwe sebunika ilizwe leZimbabwe ungasi kuyilizwe elikhokhelwa ngabantu abangilambeko.
Umhlangano kaDalai Lama lapho umongameli Khama akade khuluma khona ube ubanjwe ngaphansi kwesihloko esithi ubuntu ubuthu ukhulunywa ngezenzo kanye lesiphatho esenza ubuntu. Kodwa uLama kade engekho kulo mhlangano kuthiwa kezwa kuhle njalo ilizwe leChina litshengisele ungakuthakazeleli uhambo lolu. NginguMartin Ngwenya owendaba zeStudio 7 ngeSabron kwele Botswana.
Kunjalo nje igqwetha elilwela amalungelo oluntu uMnumzana Matshobana Ncube uthi ubona angani unkosikazi Grace Mugabe uzagcina ethola ukuvikelwa phansi komthetho we-diplomatic immunity. Uthi kungenzakala njalo ukuthi unkosikazi Mugabe akhulumisane lo ntombazana lo abikwa emtshayile bavumelane ambhatale phandle komthethwandaba. Kubika uGibbs Dube uxoxa lo Matshobana.
Into le ye diplomatic immunity into eyavunyelwana ngamazwe omhlaba nxa sikhangela i-1961 Vienna Convention on Diplomatic Relations yona eyiUH ukuthi nxa uyisivakashi uselizweni labanikazi nxa ungathi uphambanise ulakho ukuthi uvikele ukuthi ungabotshwa lapha sikhangele kakhulu abantu abafana nabantu abakuma diplomatic missions esingathi ngama embassies or ama consuls ama ministers of foreign affairs ngoba bahamba kakhulu behlangana labanye babo emazweni atshiyeneyo bexoxisana lokhu lalokhu bese sikhangela also umongameli welizwe ngoba laye uyahamba efika kwamanye amazwe evakashi. So ekugcineni uzathola ukuthi kulesivumelwano ukuthi nxa omunye yewalezi zivakathi eselizweni elithize zingathi zenze icala zivikele ukuthi zingaboshwa. Nxa sikhangele umuntu onjengo-first lady angilaqiniso ukuthi i-South Africa yona ikubeke njani kodwa uzathola ukuthi amazwe amaningi kulandelwa i-Vienna Convention ale esingathi umthetho esingathi thina i-Privileges and Immunities Act. So i-Privileges and Immunities Act le uzathola ukuthi i-government from time to time iyafaka i-gazette lapho elista khona abantu aba-covered by i-immunity.
Unkosikazi Grace Mgabe kuthiwa uhambe kule South Africa esiyakhangelwa kumbe uyahlolwa lapha alimala khona njalo kukhanya ngazani besebenzisa i-passport ebhalwe business. Nxa kuthi kunjalo kuyamele kukhanyiswe njani nxa ukuthi befuna ukumbopha?
Le is more of a political case than a normal case. And then ama-lawyers akhe nxa esitsho ukuthi afuna ukuthi lonkazana abhadalwe ama-medical bills lama-damages angabe ethe abakhona ngenxa yokulimala kwakhe. Ngibona layo usisi lo angakubona kungcono ukuthi aphume elo ukunya kuphethe esandleni.
Umnumzana Machobana Ncube ligqwetha obekhuluma ecingweni loGibbs Dube weStudio 7.
Ogu Live Talk lamhla kuhlelo labesifazane asihluzeni bomama Women's Round Table sixoxa ngodaba lukankosikazi Grace Mugabe owetheswa icala lokuchaya untombazana wakwele South Africa.
Tumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinde ecingweni lingene kuhle.
Le balaleli Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington.
Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Abebutho lakwele Melika babika ukuba bahlasele indawo zamalwa icatsha esiMoslem. Aweqembu le Al-Shabaab babulala amalunga alo ayisikhombisa ngokuphosela amabhomba besebenzisa indizamtshina zabo zebutho.
Umthethwandaba wamazwe omhlaba we-International Criminal Court usunqume ukuba u-Ahmed Al-Faqi isinothi sesimuslim sihlawule izigidi ezedlula ezintathu zamadola i-$3.2 million ngemva kokutholakala elecala lokudiliza izakhiwo ezigcinelwa khona ezigcinelwa imali.
Icala lokutshaya untombazana wakwele South Africa eletheswa unkosikazi Grace Mugabe selidale inkulumo phezu kwendlela yokondla abantwana. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele olwela ilungelo labesifazane unkosazana Victress Mathuthu endawanye lo Senator Sthembile Mlotshwa webandla le-MDCT onguye osungula lingxoxo.
O ukala kandi asikhangele sibone isimilo sika mama okuthiwa ngu-First Lady welizwe ukuthi isimilo ngasiqathanisa lezimilo zabanye omama abalezikhundla ezifanayo ukuthi esakhe sinjani and ngasiqathanisa lesimilo sika mama u-Lady uSali Mugabe uzabona ukuthi isimilo esinjani then ngasukhangela futhi ukuthi athathe inyanga leka August e-Women Month ukuthi azo izisebenzisa amandla akhe ebhidiza unkazana lo emwonela impilo yakhe sekungani kuthwala unkazana le yiyo lidlwangudlwangu kati abadlwangudlwangu ngabantu abakha sebemekisule lokuthi bahlale naye emzini wakhe ngoba lokhu abadingisa khona kwamanye amazwe kukhona lapha ekhaya udlalisa imali yelizwe nje esenzela khonokho ukuthi abantu abakhe bafunde khonokho asebekwenzile.
Nkosazana Mathuthu, wena uthini ngodaba lona?
Hey Gandhi, mina ngingathi ngiyethukile. Okokuqala nje i-reaction yami mangisizwa le nto ngiyethusile bengicabanga ukuthi ngamanga until ngize ngithunyele isithombe ngomunye umuntu ukuthi mina njengomuntu lapha eSouth Africa onenhlangano ebhekele abantu besifazane abantu abanjengomama uGrace Mugabe ngabantu esibhekele ukuthi sibukele kiwo ukuthi abantu besifazana bavikeleka kanjani asibhekele ukuthi sithole ama-advice kibo ukuthi thina njengoba silandele emuva sizame ukuthi simela besifazana sisebenza kanjani ukuthi simela besifazana kodwa ma kujika ukuthi ma uthola sithola inkulumo ezenzakala ezinjengalezi ukuthi lo muntu wena okhangelele ukuthi kube nguye wena obonela kuye oba yisibonelo kuwe eyenze le nto wena oyilwela ukuthi ingayenzakali kungethuse kakhulu angikhathali ukuthi lo mntwana ubeka yenzeni angazi nokuthi ubekamthole esenzani noma bekamthole intshontsha kumbe bemthole ebulala umuntu noma bemthole esenzani akukho umuntu lemvumo yokufaka omunye umuntu isandla ikakhulu lapha thina sibhiyoze iminyanga yabesimame kunalinyanga ka-Agasti just last week we-Women's Day besilo mcimbi omkhulu lapha thina sibhiyozele ulanga labomama sisitho sithi omama bangahlukunyezwa sisalwa lokuthi omama bahlukunyezwa ngobaba asikhangelelanga ukuthi omama bephinde behlukumezane bodwa.
Ye, siphenduke kuwe mamlotshwa. Ante esintwini kudala kwakuthi umntwana ngumntwana kungakhathalekile ukuthi ngokabani wawungamfaka isandla.
Khangela ubone ukuthi abantwana abakhe sebeleminyaka emingaki ngoba nxa omunye wakhona eneminyaka engamathumi amabili lanhlanu omunye eneminyaka engamathumi amabili lanye kuyatshengisa kuhle ukuthi sebeqalisile ukwazi ukuthi umuntu ongumama yinto ba ngene sekuqala siba nobungane obujulileyo lomuntu ongumama soke akusofumanga emntwini wonke ukuthi abantwana bangako babe sebelabangane abangabantu abangomama njengalenkazana soke manje ke pho unkazana lo abe sethi asebe umama sesimeda sebenzise isisindo sakhe njengo-First Lady aphinde asebenzise laba abahamba naye abangobaba ukuthi avele ayethusele umntwana lwana ngendlela umhlanganelo angayaziyo and okuzamhlupha impilo yakhe yonke indlela okwenzakala ngayo then abe sesithi yena ulungisa uludo kuyatshengisa kuthi ukuthi umama lo uvele yena akakwazi ukuthi abantu angabaphatha njani ngoba ungazikhangele even nxa ekhuluma emhlanganweni yakhe asithathe indaba ayekhuluma ngayo eyokudiliza omnye umama owayengumkhokheli akhulume ngendaba leyo phambi kwabantwana besikolo abangamankazana ekhuluma ngokuthi umama lo uyiqueen bee ukhangele ukuthi kuthoni kulabana abantwana kuthi ukuthi ukukhokhela ukuthi into ongumama ahawukele ukuthi angakhula abe ngumkhokheli akwenzakali ngoba ungakhokhela usuyahamba uchothoza indawo zonke ngabanye omama so engikuthoyo ukuthi yena ngokwakhe yedwa angaza kababuthi abantu and angaza kababuthi omama and angaza kabamele omama ngoba uwenza izinto zakhe engenzi njengomama ofani nasemthetho.
Nkosazana Mathuthu, kungakusingathi yiloko okuthiwa ngesilungu uluze nje ithemba kodwa yena engumuntu olungileyo?
Ezi ukuluza ithemba ngiyakubona wonke umuntu naye ithemba futhi unesikhathi lapha eluza khona kodwa oqakathekileyo yokuyicontrola ngabe kuthiwa ngumama oluza ithemba kusho ukuthi ngabe silezigameko eziningi ezenzekayo kakhulu sisizwa ngabantu abakho ukuthi bachaywe ngoba emalangeni nje kwathiwa bayenza ukuthi lokuthi bangani baphuma lapha kuma-social networks kuthiwa bayenza ukuthi lokuthi ma kuyikuthi ngempela umama ole-short temper I think the medical we wanted guava cabantuana, I guava semzi. Guava charity begins at home. Yonki in Donjiza Gala like I was to see Tempayakis, Pumedia Bonagala Panji, Lai Ekau Suga Wayans. Quote on Goba, I got to go and send the Gekaya, and again, you see, short temper, Goba, go short temper, and it's silvered silai, Lapekai is three a cone. We go guava cabantuana.
Alo ke ngunkosazana Victress Mathuthu olwela ilungelo labesifazane ubexoxa indawonye lo Senator Sthembile Mlotshwa webandla le MDCT.
Lanxa ibhanga elikhulu lelizwe lithembise uZulu ekuqaleni kwalinyanga ukuthi lizadinda imali yohlobo lwama-bond notes engangezigidi ezingamakhulu amathathu zamadola i-$300 million emizameni yokuqeda ukusilela kwemali lokhe luqhubeka lolu dubo abantu betshona besendwendweni emabhanga. Sehlulekile ukukhulumisana losibalukhulu we-Reserve Bank of Zimbabwe umnumzana John Mangutshka ngodaba lokuthi imali ayithembisayo le seyafakwa na emkambo wemali kumbe khona izafakwa. Ukuhlaziya lolu daba sixhume incwadi kwezenotho umnumzana Rejoice Ngwenya.
Kukhanya vele awula mahluko ngoba ngilokhu ngibona amalayini elokhu ekhona emabhenki abantu abahamba emabhenki besiyadinga izimali zabo ngabazizuzi. Ngize khona u-economist uProsper Chitambara esithi yena kuthiwa kumbe i-inflation seyehla yini, kodwa yena bechasisa ngiyavumelana naye ukuthi ukwehla kwe-inflation ukuthi uthi vele abantu kabanamali yokuthenga, yikho kungathi into ziyehla. So lokho kuthiwa khona wafakwa imali emsikeni i-Reserve Bank, angiboni ukuthi umnceda lutho.
Iyona siyafakwa yini limali kumbe khona izafakwa?
Loba ungazi uyifake kawukusezi kukhanye, ngoba nxa umuntu ade vele efuna i-$200 engaze ayizuze i-$200 yakhona uyahamba ayigcina ngkhaya. So imali yonke engenayo ngoba vele sokule deficit, vele sokule godi kuthi vele sithwele nje amagabha avuzayo, kawukusezi kukhanye uzayenza yini i-pronouncement ukuthi imali singenele. Kodwa kulaba abalandelela ama-unit akhona imali amanumber la akhona khona, kodwa laba kakhulu ukuthi sebabone imali entsha, angikhona ukuthi seyangena imali yakhona.
Sesondele umpalakazi, ikhefu elikhulu mpela lapho abantu abaningi ababe bedinga khona imali emabhanga. Ubona uyabe umi njani umumo ngoDisemba lapho?
Uya kumimanzonzo ngoba kuzahlangana lesikhathi esane sokuthi abantu kuthiwa khona baye besebedinga inhlanyelo ngapha bona omgabi wakhona ngowe-commanda agriculture, ukuthi vele imali yakhona iyabe ivele i-on high demand, abantu bazaqala ukuyidinga lokuyifihla kungaze kukhunywe indaba yamabhonus ngo-November. Yikho lapho zaqala khona inkinga. So zabona ukuthi khona fana ngo-October vele kuzahlupha. So angiboni ukuthi vele into le bazakwanisa ukuthi bayilungisise ama-Tariff Reserve Bank.
Izisebenzi zikahulumende zona kuyini ezingakukhangelela khonapho?
Ye, izisebenzi zesihulumende bazazicila ngoba bazabatshela ukuthi imali zenu angitsho sezathi na umongameli welizwe sithi yena ofuna ukunikeza imali amasosha imali eninganyani. So izisebenzi zizacilwa, bazafakelwa imali yomoya kuma-akhawunti abo, imali yakhona basuze bayisebenzise ngoba vele iyabe ziyinombo yokufuna, kodwa bona babe befuna phela i-cash yokusebenzisa ngama-holiday. So bazacilwa ukuthi esilinikile bonus, kodwa imali yakhona imali yakhona iyabe iyimoya eyamaphepha emabhanki. So vele kuzavezi ukuqili benjani u-PF ye.
Umnumzana Rejoice Ngwenya yingcwethi kwezenotho sixoxelaye eseHarare.
Okay, sizwe udaba oluveza imbono kahulumende welemelika.
Ilizwe leNorth Korea selenze kwaba lokuthobelana okumangalisayo phakathi kwelizwe leli lemelika kulandela ukulolonga kwalo kwezikhali zembubhiso esabekayo ezenuclear weapons. Uhulumende kamongameli Donald Trump ebambisana labanye amazwe usekubone kufanele ukuthi achayele phansi ngapha ekhulumisana ngokupholileyo lohulumende weNorth Korea. Ukubone njalo kufanele ukuthi kufakwe izijeziso zenotho kulelo lizwe ukwenzela ukuthi eleNorth Korea limise uhlelo lwalo lokulolonga izikhali lezi. Umnumzana Rex Tillerson unobhala wohlangothi lukahulumende weMelika olubona ngokudlelana lamanye amazwe olwe State Department lalo obona ngezomvikela umnumzana Jim Mattis bathi bakubone kufanele ukuthi bathiyane lalokho okwakusenziwa ngohulumende abadlulayo ababethobeka okumangalisayo nxa besebenza udaba lweNorth Korea. Bathi okwamanje baqhuba uhlelo olubizwa ngokuthi i-strategic accountability abathi luzakwenza ukuthi eleNorth Korea liveze konke likwenzayo ekulolongeni izikhali lezi. UMattis Lotillerson abalobe umbono wabo kumaphephandaba bathe uhlelo lolu lusekelwa ngohulumende abaningi abakuqela eleChina elilenotho eningi okumangalisayo kweleNorth Korea. I-Melika ithi amazwe wonke kumele asebenze ngamandla wonke ukwenzela ukuthi ilizwe leNorth Korea lingasenzi izikhali zembubhiso ezenuclear weapons. Kusenjalo ilizwe leSouth Korea seliqalisile ukuzivikela ngokuzakhela uthango lokuvimba inkafu lakufa elakho ukuphoswa ngeleNorth Korea nxa kungavuka impi phakathi kwelizwe leli leMelika.
Lolo bekuludaba oluveza umbono kahulumende weleMelika.
Kwezemidlalo lamhlanje, Kawasaki ukuyaphatheka kumncintiswano we Super Power Cup obumele uqhutshelwe eFrancistown kweleBotswana. Amaqembu ezenguqu athi ele Highlanders lele Dynamos ngemva kokuba abaqoqi balumncintiswano abe Joy Foundation bengasafakanga imali ebezithenjiswe abadlali. Kubika uJoseph Njanji.
Usuphenduke yize umncintiswano walonyaka wenkezo yeSuper Power Cup wona obe kumele ungenwe ngamaqembu amane abalisa amabili awaseZimbabwe yagoqela ele Highlanders kanye lele Dynamos kanye lamabili awaseBotswana athi ale Tafik kanye lele Mochudi Center Chiefs. Lo mncintiswano obe kumele udlalwe ngomgqibelo kweleBotswana edolobheni leFrancistown kodwa amaqembu aseZimbabwe athathe isinqumo esokuba engahambi ngemva kokuba inhlanganiso ibiqoqa imidlalo eyeJoy Foundation ingasafezanga izethembiso ezokuba lawa maqembu azathi ephakama elubhekisa ngaphesheya komfula uRamaqhwebane esephiwe imali yokubhadala abadlali abakade bezaphatheka kule midlalo. Ekhuluma lentatheli zindaba edolobheni lakobulawayo namhla emini, isiphathamandla seqembu leHighlanders uNhlanhla Dube uthe yena lesi sinqumo basithethe ngoba bezivikela.
We want to have things sorted out as per the contractual agreement.
Yesifuna ukuba izinto zihanjiswe kulandelwa izivumelwano ezalotshelwana phansi. Njalo kungalandelwa kwazo kukhomba ukuba singabhekana lezinye ingxaki phambili. Yikho kungcono ukuba sihle singasukumisi siyakhona le ukuze sizivikele kunhlupho besingabhekana lazo nxa sesikhona ngale.
Isiphathamandla senhlanganiso yeJoy Foundation uJoyce Teddy wayethembise ukuba amaqembu azaphiwa imali kulamaviki amabili phambilini kokuba imidlalo iqale kweleBotswana. Njalo abadlali bonke ababezakhethwa ukuba bedlale kulo mncintiswano bebekhangelele ukuba bethole inkulungwane ezinhlanu zamapula. Akusikho kwakuqala ukuba inhlanganiso yeJoy Foundation ipheke imboza efana lale njengoba ngomnyaka ka-2012 baqoqa umncintiswano ofanayo owangenwa ngamaqembu amane akweleBotswana wona aze athola imfanelo zawo sekwedlule inyanga eziyisithupha. Inhlanganiso yePremier Soccer League ibisidlulisele phambili imidlalo yeligi yangempela viki yesiya kuyo obekumele idlalwe ngamaqembu lawo obekumele ayidlala kweleBotswana. Njalo iqembu leHighlanders bekumele lemukele elecholocho kuthi eleDynamos bekumele livakatshele eleHowmine. Ngimele Studio 7 ngobulawayo nginguJoseph Njanji.
Isikhathi kasavumi ukuba siqhubeke sisonke kodwa ke singakehlukani ke sikhangele inhloko zendaba ebesilazo kuhlelo lwethu lwalamhlanje.
Unkosikazi Grace Mgabe ubikwa ezame ukubhadala untombazana amthaye wamlimaza kakubi kwele South Africa ukuze engahambisi lolu daba emthethwandaba kodwa amaqwetha akhe athi afuna abotshwe.
uMongameli Ian Khama okwele Botswana uhlekise abantu lapho ekhuluma ngonkosikazi Grace Mugabe.
Kwanelo kwalamhlanje mdwaka zomuhle olivalelisayo ngontungameli Nkomo.
Lo Chris Gande silichiya ke ku Studio 7 Live Talk lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.